udlame kungakhathalekile ukuthi lwenziwa ngubani kubani asiyo nto emukelekileyo udlame kalufuneki abantu batshisa izimota yonke lento abantu amatshe kuyadutshulwa kwenziwa yonke lento engavumelekanga singabantu kodwa ke I think engifuna ukuthi ngikutsho yukuthi kuyadingeka ukuthi labo abakhokhelayo labo bazinuke amakhwapha umuntu omdala ole minyaka ephose ibe ngamatshumi angu-8 almost 8 years abe nguye umuntu elimsejele litshoni ngokubona kwami ngibona ngathi noma bathatha leso sinqumo kodwa ke kwakumele besikhangelisise ukuthi singenzi njalo ngoba abantu bazabamba lesi sinqumo basisebenzise okumba abantu babamba lesi sinqumo bese besisebenzisa ukona
kumele lulungisiswe njani lolu daba ngokubona kwakho
laba abakhokhelayo abahlale phansi bakhulumisane ngesiphangiphangi balungise lelu daba balukhangelisise balulungise thina asiyingeni indaba yabo kodwa-ke masinje lathi isisihlukumeza lathi sisifaka phakathi ngoba mase kutshisiwe imoto ohamba ngayo usemsebenzini lapho osebenza khona yonke into isonakele asakwanisi ukuthi senze asakhona ukuthi senze umsebenzi lo oyiwona esawulanda lapha e-South Africa siyacela abakhokheli kabahlale phansi kulungiswe lindaba bayikhulume bayilungise kuhle into elungisekayo ikuthi nje abantu baba la makhanda aqinileyo ukuthi hayi mina ngumlida njengomkhokheli angivumi lokho ngisona mina ngifundisiwe mina ngiligweta ngifundisiwe engakwenzi njalo siyacela abahlale phansi bakhulumisane kulungiswe into le ngoba yinto elungisekayo kulokuthi kube kulwiwa kube kusenziwa udlame kube kutshisa izinto kube kubulawa abantu kube kudutshulwa abantu siyacela.